yesikolwa njalo ngoba sokusetshenziswa lama numbers abantu akade besiza latshwa lawo sesiyaphansi kakhulu and indaba zabantu labo akade beselakala ngawo akusela kade sekulamalanga athe
izitishi ezivukileyo ukuswelakala kwamanzi sokunjani
engakukhuluma kakhulu yindaba yokuthi indawo akade zidubuka ezamaswa zame kakhulu sibambisana naye uhulumende lesikhathile ukuthi sivale lezo ndawo i-concentration ye-human power kade siyihambisa kulezo ndawo okade kuvame lowo mkhuhlane kutshengisa ukuthi kathesi lezo ndawo lazo selile risk engazathi sibe phansi ngendaba yokuvalwa kwamasuwa kade bese kodwa endaweni zamanzi sizame ukufaka ama-tank njengoba usazi ukuthi amapipe angasithathela ingaba yi-eling singayithi i-long time process kodwa ukufaka ama-temporary measure lanama-10,000 liter tanks lama-5,000 liter tanks endaweni lezo kade zivame umkhuhlane lo ukwenzela ukuthi abantu bathole amanzi a-right angafakwa umuthi kalula ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungayi phambili.
Kodwa amatanka lawo asekhona yini njalo azafakwa nini?
Right, amanye amatanka la vele esekhona kwezinye indawo lokuthi futhi okuncedwe khonokho yikuthi abantu labo i-awareness eyokwazi ukuthi umkhuhlane okhona ubanjwa kanje lokho okunye okuncede futhi ukuthi kuhambe nje umkhuhlane lawo phansi. Ama-centers alokhu ekhona plus azakuba elokho ekhona until size sifike leso sikhathi esesibona ukuthi hhayi sikhathi esesokungazaukuright and plus indawo ezimajor zangikhona ezinjengobetris hospital yethu ivuliwe ukuthi ikhanyela nalabo bantu isikhathi sonke lalawo amanye akade khona kubo Glenville kukhona lakhathi esikwesindlela ukuthi amasenta la abe ekhona ekhanyelane nabanye abangacina bebonakala ukuthi sibebanje labo yini noma ukuthi kutshengisa ungazathi umkhuhlane yonowo yini
engabe maningi yini amalokithi khona ngapho eHarare alokhu engalamanzi njalo
kuyiniriht amalokithi angelamanzi ye akhona ngakhangela khonapha kimi kudivaresekwa kulezinye indawo ezingakaphumi amanzi ngendaba yokuthi ama-resources yethu ngendaba yokuthenga amapayipi afunakalayo ama-resources emali malutshwane sisakhangelana nako sincedana lo nkulumende sicela futhi kuhulumende ukuthi asincede njengekansile ukuthi sithenge lawo mapayipi ukwenzela ukuthi la lezo ndawo lazo zingagcini sezithola lokudlala i-awareness siyifake kakhulu ukwenzela ukuthi umuntu naye nabo baqaphele ukuthi bangenza lokhu otherwise kungagcina sokusithengela lowo mkhuhlane ngoba indawo zamanzi njengoba kade ngithilo kunezinye indawo akade vele zinesikhathi zingaphumi amanzi njengamabhuku kodwa sizama ukuthi ngesikhathanyana i-100 days ezafakwa ngumeya zibambe lezo ndawo.
Sibonile njalo ukuthi isikolo se-Glenview sesivuliwe lisuthisekile ngalokho ukuthi ngempela akusela ngozi enkulu njengakuqala.
Yes, sisuthisekile hhayi sikusuthiseka kuphela lokufaka amehlo ethu elokhu ekhangele kakhulu ukwenzela ukuthi sibe protection ezakuba khona endaweni yoneyo ukuthi sibone ukuthi kungalo lama-science kuthi kuphangizele ukuthi sithini sikuvalele.